Ekhuluma emele abesifazane laba kukhangeleleyo kulabo abadinga ukukhethwa, u-Esther Zitha ubaxwayise ukuthi xa benganqoba bengalibali inhlalakahle yabesifazana.
Mina engibona ukuqhakatheke kakhulu kule iprogramu kubana ngazise ama youth ontanga laba abaza kuyasipresenta indaba ye-health. Nanzelela ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana, ikakhulu abantwana abangamankaza noma sisiye ezibhedlela, i-health yethu kayikhangelwa kuqala indaba yokubhadala imali yokubeletha or imali zombhedo esibhedlela.
Oncintisa ezimele emguza uMthabisi Ncube uthi yena kasoze akhulume ngokujulileyo ikakhulu ngendaba yegukhurawundi okuyindaba ebibuzwe ngabanye ukuthi yena uzayithini.
Njengelungelo izimele lodwa edalela ephalamende, ngibone ngani akusiyo ndawo yami engangakuthi ngikhulume ngendaba zegukhurawundi. Lami ngabe ngilamanxeba ngoba nginje ngalihlahlekelwa izihlobo eziningi ngesikhathi segukhurawundi, kodwa amandla kumbe ngathi ngibone ngani ayisiyo ndaba engingakhuluma ngayo ngizimele ngingedwa. Kodwa-ke ngingakufanele kuhambe kuye phambili, sizabe sesikhulumisana ngayo indaba leyo ukuthi kuphume iqiniso livele sobala khona indaba leyo kuzafika emaphethelweni.
Ontanga labanye abangene lumhlangano bathi abancintisayo laba bathi kumele baqale bengene ebantwini bazi indingeko zabo. Abanye ontanga ngabakhuthaza ukuthi abancintisayo bavelele ezigabeni zakhona, kodwa omele iMDC Alliance eChabalala edalele ephalamende uKunashe Muchemwa ukhuthaze bonke ontanga ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe khona bezathola amathuba okuma ekhethweni. Abanye babakade besemhlanganweni lo bakhuthaze ontanga ukuthi bakhuthalele ukuthuthukisa izigaba zabo khona amabizo abo lawo ezakhunjulwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.